Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 1 kumabasa 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
nanzelela ukuthi abantu akabazange bebukele indaba yamagoqo. Khathesi akukacaci ukuthi imali yakhona izabe isebenza kanjani.
Ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo olutsha lwemali ole-structured currency uhulumende akhangelelwe ukulusungula ngolwesihlanu alusoze lufeze injongo yalo.
This is a wonderful opportunity umuntu angayithola empilweni yakhe. Uzothola isikhathi zokufunda into eziningi ngokwenza ne-international law relations lama-rights of abantu esibathi ngama-stateless persons.
Izifundi ezine ezivela ekolitshini leZimbabwe is the Kiel Kuti University ezivalisa zithi ukwethekelela kwelemelika ukuzophatheka emncintiswaneni wePhilip C. Jessop International Law Moot Court kuzaziphathisa. Abakholo lwesiKristu baqhubekele phambili lamhlanje bagqibe imithandazo yokunanza ikhefu lephasika lokubethelwa kwenkosi yawo uJesu esiphambanweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo olutsha lwemali ole-structured currency uhulumende akhangelelwe ukulusungula ngolwesihlanu alusoze lufeze injongo yalo yokuthi umnotho welizwe ungagugudeki ngoba kungalandelwanga amanyathelo eneleyo lungakasungulwa. Umnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngokusetshenziswa kwemali, ubikwa isithi uhlelo lolu luzaxhunyaniswa legolide kusungulwe i-board ezahlolisisa ngemali okuzamisa ukuwa kwamandla emali yeZimbabwe. Sixoxele ngcwethi ecubungula izo umnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshelwa olwela ilungelo loluntu ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Uhulumende yikho umsebenzi ukuthi alethi themba ebantwini institution to obuyisa into ezibenge structured currencies lamanye ama-reforms ingabuya ngaphambilini.
Iyabambeka yini le imali njalo ubona ingani izasebenza njani ixhumanele golide?
Yabona silawa ama-gold coins kathesi emgabeni bayathengisa ama-gold coins. Bona bezama ukuthi abantu ngama-gold besebethinta base baqalise ukusebenzisa ama-gold coins. Kodwa uzananzelela ukuthi abantu akabazange bebukele indaba yama-gold coins. Khathesi akukacaci ukuthi imali yakhona izabe isebenza kanjani. Kodwa nxa ingabulethi imali yona leyo naye kumele ayisebenzise. Uzobona ukuthi khathesi okunye okuzalisayo ukuthi uhulumende usebenzisane ama-Zimdollars kodwa yena ama-US dollar uma sezisizani njengokuthatha i-passport anjengama-toll gate. So khonokho ukuthi uhulumende yena ufuna ama-US dollar kithi kodwa yena isithi sebenzisani ama-Zimdollars nxa silithenga anything else. Yikho okunye uzenza ukuthi xa kungalungiswanga khonokho i-currency i-structured currency system le ingasebenzi.
Umnumzana Mthuli Ncube esithi kube le board, i-currency board,
angazi ukuthi uhulumende uzabathola yini abantu ukuthi nabo bapopularize leyo currency. Kodwa sokumele kube nabantu esibili isebenzelwa nge-board ukuthi i-currency elesizwe lawo banalele ube nama-taxing imbalances. Kodwa i-board composition yangkhona i-suspicious
siyabe ingathembi.
Lo mnumzana Matsimba kutshelwa ingcwethi yecubungula ezo mnotho welizwe njalo elwela ilungelo loluntu webekhuluma ecingweni le Studio 7. Izifundi ezine ezivela ekolitshini eLizimbabwe Ezekiel Guthi University ezibalisa uAquila Moyo, Trish Fende, Takutswa Nashi Chinyemba, Lothathiwa Chiphunza zise kwethekeleni kwelemelika ukuzophatheka emncintiswaneni owePhilip C. Jessup International Law Moot Court owaziwa njalo ngokuthi yiJessup Moot Competition. Umncintiswano lo yiwo omkhulu ukwedlula yonke imncintiswano yabafundela ukuba ngamagqwetha emhlabeni wonke jikelele, njalo ungenwa izikolo zamagqwetha ezifika phose amakhulu ayisikhombisa. Iqembu leli likhokhelwa ngu-advocate Nyasha Charamba osebenza lenhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. UThabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomunye wezifundi lezi u-Aquila Moyo.
Esikulandeleyo lapha eWashington DC is the Philip C. Jessup Moot Court Competition. Sibuyile lapha njengamagqwetha sizofunda.
Ngalesi sikhathi liseMelika, yikuphi elikhangelele ukuthi libe likufunda?
Siza lapha ukuzofunda ngezinto ezilokuyenza ngento eze-international law and the rights of stateless persons. Ukuthi abantu abangelalizwe kumele bayenziwe njani endabeni zomthetho. Yibo lapho esikulandileyo eWashington DC simelelela iZimbabwe Ezekiel Guthi University leZimbabwe.
Yiwuphi umbiko ongawupha kwabanye abasakhulayo abaqhuba izifundo ezifanayo abaseZimbabwe abangabe bedinga labo ukuthi bathole ulwazi olunje?
Into engathanda ukulitshela yona abonke abaseZimbabwe ukuthi this process, this is a wonderful opportunity umuntu angayithola empilweni yakhe. For you to come to Washington DC and be part of the Philip C. Jessup Moot Court Competition. Ngoba uzothola isikhathi zokufunda into eziningi ngokwenza nge-international law relations and lama rights of abantu esibathi ngama stateless persons, abantu who do not belong to any national, abangela ndawo lapho singathi bavela khona.
Lo mnumzana Aquila Moyo omunye wezifundi zeZimbabwe Ezekiel Guthi University ezisemelika emncintiswaneni wePhilip C. Jessup International Law Moot Court ubexoxa loThabo Kancube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC. Namuhla lusuku oluqhakathekileyo emhlabeni wonke jikelele kulandela usuku olukhulu izolo oluphawula ukuvuka kukaJesu. Ngosuku lolu lamhla abokholo lwesiKristu bakhonza endaweni ezehlukeneyo lapho abakhulekela wonke umuntu, njalo kulabo abakholwa okwesintu isikhathi sokuvalelisa izihlobo labangani kulungiselelwa ukubuyela emsebenzini. Sixoxe ngosuku lolu lwePhasika lomfundisi Trevor Masuku nobhala jikelele wenhlanganiso ye-Evangelical Fellowship of Zimbabwe.
Ikhefu lePhasika into eqakathekileyo ngalo yikuthi yisikhathi lapha esikhumbuzana khona ngalokhu uJesu asenzela khona ukufela izono zethu, njalo esevuswa ngemva kwamalanga amathathu. Yiyo esingathi i-significance ye-holiday le yePhasika.
Ye, manje linanze njani usuku lolu khona ngapho eZimbabwe? Sizokuthiwa ke lo mhlangano omkhulu.
Amabandla amaningi abe lunanzelelwa usuku lwakhona ngendlela ezithiyeneyo, kodwa esikubona endaweni eziningi yikuthi kube lama-services which were specifically kungakhangelanga ilanga kuphela kodwa ukhangele iPhasika ngokwayo. Ngoba enye into iPhasika esikhumbuza yona ukuthi thina njengabantu sasiyizoni kodwa uJesu wabuye ukuzothatha izono zethu. So yikho sikukhangela ngendlela singathi holistically.
Yes, masikhangela siyabona ukuthi abantu abaningi bayahlupheka. Abantu abaningi bakhala ngendlala. So libenzelana abantu ngesikhathi lesi.
Umbuzo omuhle lo sibili. Kule ndawo esijeneyo esembone khona engibone abantu belungiselwa esingathi ngama food parcels. Kade sibenge ngaba conference A Word of Life. Kulabantu abathize abazathola ama food parcels abavela amabandleni achiyeneyo e Word of Life ukuthi basizakale. Njalo ku conference yabo namhlanje wonke umuntu akade khona ku conference at least they managed to get a meal bathole lunch. Kodwa izinto esizibonayo ama church amabandleni achiyeneyo ukuthi bayenze izinto ezichiyeneyo kuzama ukuthi banceda ama congregants abo.
Ye phosa lokugcina baba sizokuthi uthini amazwi okugcina khona.
Hayi amazwi okugcina engingawatsho ukuthi ekukholiseni kwethu masingakhohlwa isizathu sokuthi sibe lokujabula namuhla. Isizathu kuyikho khonokho ukuthi uJesu wathatha izono zethu ukuthi sibe lempilo njalo impilo ephuphumayo.
Lo ngumfundisi Trevor Masuku unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Siqhubekele phambili lamhla ngehlandla lesibili lengxoxo uGibbs Dube weStudio 7 ayiqhube lo mfundisi Glenn Ncube okubandla leBrethren in Christ Church. Uxoxa ke leStudio 7 ezimele ngekhefu lePasika.
IPasika ikhomba ukuthi ukukhululwa ekugcilazweni kukaIsrayeli kuyakhomba njalo ukufakazela ukuthi umuntu uyamdinga umsindisi. Umuntu uyadinga ukuthi kube neyinto esabeni sakhe ukuthi yena ahlengeke asinde. Igazi leliyanala lalisehlukanisa njalo phakathi kuka-Israyeli namaGibhithe. U-Israyeli wayebonakala ngokuthi emizini yakhe kulegazi, kwamaGibhithe kungekho. Nangokufundisa u-Israyeli amandla kaNkulunkulu ngokwahlulela isifo nokuphakamisa u-Israyeli njengowakhe phambi kwezizwe, phakazela ukuthembeka kukaNkulunkulu ngezithembiso zakhe ukuthi wayephenga zabuya ngibuye ngemva kweminyaka engamakhulu amane leminyaka ethile ngibuye ngizolikhulula. Ukuthi uNkulunkulu wayekhethela abantu bakhe abahlengayo ekugcileni abehlukanise. Sase kunjalo-ke yafika indlosi ebusuku afa amazibulo. Asefile amazibulo kunakala uFaro esegijima phakathi kobusuku esiyabiza uMosi lo-Aroni. Esithi Mosi lo-Aroni bathana abantwana bakwa-Israyeli lenkomo zenu la yonke into yenu lihambe liyekhonza uJehova. Nase sibuya ngapha kuJesu lokhu kukhombisa ukuthi ukufa kukaJesu kuyaletha inkululeko ebantwini laba bakholwa nguye ukuthi bakhululeke ukuthi bakhonze uJehova, bakhululwe emandleni esono, akhulule ekugcilazweni emandleni obumnyama, akhululeke ukuthi babe lokhu uNkulunkulu afuna babe yikho khona.
Lo mfundisi Glenn Ncube okubandla leBrethren in Christ Church ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ngokubona ubunzima obubhekana labantu abahlala emaphandleni, izakhamizi zesilonkwe eCholocho esigabeni seMathebelele North ziphume lomcabango wokusungula inhlelo zokufuya inkukhu zithengisa. Okwamanje zithi ziqhuba kuhle. Osokuyinkinga ludubo lokuswelakala kwamanzi ngenxa yesikhudumezi esidalwa yikuguquka komkhathi. Ukubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zesilonkwe zithi kuzakuba nzima ukuholela inkukhu ngoba zingavunanga lutho emasimini. Esinye isakhamuzi unkosikazi Siphiwe Nyati uthi loba kunzima uyaphila ngokufuya inkukhu esekhaya.
Kathe sizile inkukhu esangena kuasikhulume basincedisa kuqalisa bathe besincedisile, so saqhubeka lokho esihamba ngakho bagcina sebesitshiya laphana silokuncinci nyane, so sagcina lathi sesincedisa lathi silokhu isikhupha khona lokho okuncinyane silapho. so silazo asikakhuli nje wakhathesi kodwa silazo sesingathengwa kufikelisa siyabesifisa nje ukuthi ngabe iyatiquza umbijana ezandleni ufithani.
Esinye isakhamuzi seCholocho unkosikazi eThancube okuhlelo lokufuya inkukhu zesilungu uthi balichumi lambili kuhlelo lolu njalo liyabasiza kakhulu emakhaya.
Le nkukhu amabroiler iwasincedisayo njengabomama. Lohlelo lwabomama labo kuphela sange nasingomama kodwa. Khonapho kulolu hlelo. Kathesi sathenga izintuthwane sisi uJanuwari bese khambisa abantwana lani sathenga ezingu-25 kuphela but sijayele ukuthenga 50 and then sibe sesizithengisa singathenga sibili kuhle ukudla kwanto sisifike siyathengisa isibelinzuzo sibekwa kwi-extra kwethu laphana.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Crescentia Mthembu osuka ku-Ward 7 esiyabalandela Village endawana line eCholocho uncoma uhlelo lokufuya inkukhu zesilungu.
Iproject yethu iyasincedisa thina njengabomama abasasebancane abavana abasakhulayo. Iyasikabile mali eningi ukuthi singakwanisa ukufundisa abantwana kodwa singomama esisakhulayo iyasincedisa ngento zekhitshini. Siyathenga imiganu yethu la udisplay ekhabothini ukuthi la abavana ma befika babona ukuthi hayi umama ozamayo ozenzelayo yabona. Iqale last year iproject yethu so far sithengelele imiganu.
Izakhamizi zeCholocho zikhala ngoncedo kumisebenzi yezandla ukuze zimelane lobuyanga lendlala yona esibambe isizwe sonke jikelele. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abadabuka eZimbabwe bancoma okwenziwe inkampani yeKings and Queens Royal Funeral Services ezimisele ukuthwala umngcwabo kaSifelani Ngwenya obhubhele esibhedlela seJohannesburg lapho abeselatshwa khona. Gasayelatshwanga lapho-ke ngoba ubengelamaphepha okuhlala kwele South Africa. Umndeni wakhe wehluleke ukuba le mali yokuthwala isidumbu sakhe okumele singcwatshwe eGokwe. Ukuze uGibbs Dube uxoxe ngodaba lolu lomnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
SiZimbabwe Community in South Africa sidlulisa amazwi okubonga kakhulu iKings and Queens eyiyo esincedileyo ukuthi isithwalele umzimba wesizalwane seZimbabwe ongumfowethu uSifelani Ngwenya owaseJombe odlule kwele South Africa ngeviki eliphelileyo lapha angazange athole khona usizo esibhedlela. Bekunzima kumuli yakongwenya labakwendebele ukuthi bathwale umzimba nabo bawuse eJombe kodwa sibonga kakhulu ukuthi Kings and Queens yasingenela yathi yona izathwala zonke izindleko.
Yebo Mabhena, akusitshela ukuthi isidumbu sikaMoyi sithwalelwa nini ekhaya?
Kukhangelelwe ukuthi umzimba kaSifelani Ngwenya uhanjiswe ekhaya kuloleli vingi njengoba bokuyiholiday yePhasika. Kusele nje iphepha elilodwa okumele liphume e-consulate yaseZimbabwe njengoba kungama-holiday baliphumanga. Sicabanga ukuthi njengoba kusasa kubuyelwa emsebenzini kuzachasiswa kusasa ngolwesibili ukuthi umzimba uzaphuma nxa amaphepha wonke esehlangene. Bonga kakhulu abe-Kings and Queens njalo futhi sikhuthaza izizalwane zaseZimbabwe ezilapha e-South Africa ukuthi zibe lama-policies ku-Kings and Queens ukwenzela ukuthi nxa sekufike isikhathi esifana lalesi esehlele abakongwenya kungabi lo mthwalo onzima.
Lo mnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg khonale eSouth Africa. Weziphathelane leMelika namhla sixoxa lomnumzana Washington Jamela ngemizamo yokwakha kutsha ibholoho leScott Key Bridge elibhidlizwe ngumkhumbi othwele impahla ngeviki ephelileyo. Okwamanje kulokudonselana phakathi kwamalunga edale leCongress ngokumele kwenziwe ukuze kulungiswe ibholoho leli okuthwala khona impahla eningi yamabhizimusi. kucatshangelwa ukuba kuzabiza amabhiliyoni amabili amadola eMelika, i-2 billion US dollars yokulungisa ibholoho leli. Ake sizwe umnumzana Jamela ekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Ibridge kumele lilungiswe ngokuphangisa. Kuzaba i-task emangalisayo kakhulu ukuthi i-administration ye-Baltimore endaweni le-federal bazama ukuthi balungiswe ngoba ibridge leli liqakathekile kakhulu, njalo leya ndawo kudlula izikepe ezithwala imithwalo eminingi kakhulu, kumele kujahwe.
So abantu bakhuluma lapho ukuthi nxa kungalungiswa ngesikhathi sizabona sokukhuphuka intengo yento eziningi kakhulu. Wena ukubona njani khonokho?
Kuliqiniso sibilanda. Kunjenje isikepe sona lesi sasithwele ukuthi sasithweleni asikwazi asithweleni, kodwa-ke lokho esikusinile phela khona laphana. So kutho ukuthi yonke le nto kwakumele iyedeliver some ayahambi. Ukungasebenzi kwe-port yona liyana kuzodala ukuthi ezinye izinto zishode. So ma izinto zishoda le ntengo iyakhwela. Ngithi siphila ku-capitalist country. Kuleli lizwe ama-shortages adala ukuthi indleko zikhwele ziye phezulu.
Iye, siyabona njalo ke nxa sikhangela edala legongorosi kukhanya ngazani kulokuphikisana phakathi kwama-Republicans besithi akumelanga ukuthi vele lilungiswe masinya noma kule mali ethize eyaziwayo ukuthi khona bathi lokho kufunwa ngumongameli Biden uyazikhulumela akula mali. Kambe kuyadwani khonokho?
Angithi ngumnyaka wokhetho lowo Dube. So yonke into lapha eMelika ngalesi sikhathi isikhangelwa ngamehlo e-campaign. Yonke into akuselanto ongayenza engakhangelwa ngamehlo e-campaign. Kufana khona lokho ingozi nale ye-bridge abanye bayikhangela ngendlela ye-Democratic Party versus the Republican Party. So kuyadanisa kakhulu ukuthi ilizwe leli lalo seli-reduced ku laze lifika esigabeni sokuthi yonke into sikhangelwa ngamehlo e-politics.
Ukuthi vele sokehlela kunjalo vele kuphikiswana kuphela into ezinje bani.
Ithemba esinalo ukuthi kube khona ukukhula le maturity ebantwini babuyele esithembisweni saleli lizwe ukuthi kuphilwe ngenhlakanipho njalo ngokuhloniphana lokulandela umthetho welizwe oyiyo owenza umehluko omkhulu kuleli lizwe ukuthi lithuthuke lifike esigabeni eselifike kuso.
Lo ngumnumzana Washington Jamela isizalwane yeseZimbabwe esilandela izombusazo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseChicago khonapha kwele Melika. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imbono yenu linabalaleli beStudio 7 eliyithumela ngeWhatsApp.
Achono emsakazweni omuhle sithi amhlophe okwenzakale eSenegal lapho kunqobe khona i-opposition party ingenisa umfana omncane. Le ngxoxo leyo indoda loyo esanuphilifu wathi yena akula opposition ezimisele elungele ukunqoba ama-elections. Iqiniso yokuthi indoda lo ulamanga lanxa ekhuluma nje uyazwakala. ZANPF akaze inqobe ama-elections eZimbabwe loba nini ihlezi iriga. Ngitsho ngoba iZANPF ayinama-supporters. Ma uyisupporter, uyasupporta into enhle, usupporta i-development. Akutsho ukuthi kumele ube yi-card-carrying member ye-party ukuze uyeyifotela ukuthi inqobe ama-elections. Loba ungela khadi le-party, nxa ubona into enhle uyayivotela leyo party ngoba utshengisela ukubana uvotela i-development, uvotela ukudla, uvotela imali, uvotela i-health. Kuyini okungenza ukuthi iZANPF inqobe ama-elections? Ngoba yona ilama card carrying members, amasela abahola kuZANPF, abancindezela abanye abantu abalambayo. Ngakho iZANPF ayilama-supporters angayenza ukuthi inqobe ama-elections ngoba akulanto enhle eyenzayo okanye kureyga kuphela.
Hayi, khona siyakubona ukwenzakala elizweni lakithi. Imali igcwele ezandleni zabothivayo kodwa ama-citizen ayahlupheka. Ama-citizen kalamali kodwa imali igcwele ezandleni zabo. Ilizwe lona ngokwabo kalila mali kati bayithathaphi bona le mali? Abantu behlupheke elizweni sekunikezwa ama-individuals bani? Abantu asebebhenefita ngabantu abalutshwane. I-million is too much le mali. Just a million US dollars bayithatha phi imali engaka? abantu behlupheke elizweni. Hayi kodwa le into eyenzakala elizweni lakithi isusubuhlungu kakhulu manje.
Salibonani, salibonani kwistudio 7, salibonani. Hayi madoda, mna ngagwa kachiye, kachiye ilizwe lethu selingento yokuyangcwaba abantu, abantu sebehlala kwamanye amazwe bahambe ekhaya ngokuyangcwatshwa kuphela. So lilizwe bani lolelo? Hayi lo muntu lo kachiye, please nganithiwa kukhona abaseduzela ke bemtshela ukuthi hayi kachiye, kachiye sokumehlulile lokho, sokumehlulile mpela, kachiyane lakho lokhu mnangagwa, sehlulekile leyo lezanu yakho, abachiyane lakho. Ilizwe lethu selingamarenkenya shua, haya nasesidiniwe shuwa ngalubaba lo, hayi hahambe lo baba kachiye.
Siyalibingelela basakazi bethu abathandekayo, sibona khona umkhathe nalesikubo bantu unzima lobo sikubo
ndiba akethi sengukusimangaliso kade manje ochabangu sebayangabi njona bachithela abantu badlala ngembono yabantu, badlala amavoti abantu, sebayanga bangasazwakali ngoba basadlala imali abayifumbathiswa izano. Ngoba banako sokuthuli phela, abavele phela sibabone phela. Bacatsheleni manje, bacatshele ukuthini? Sibalindile pho, sibone pho ukuthi bayenzani. Abayenze phela abantu ababonayo ukuthi bayazenza okungcono kulalo kulo chamisa, ngaba kuyenze phela, sibalindile.
Salibonani, salibonani kwistudio 7. Ngokuqala mbingeleli abasakazi bethu abayibo abasihlanganisayo ekuleni yini sonke ukuze sikwazi ukuhlangana. Lo nyaka siyakhala thina lapha esigabeni sasemasuntamala elupani. Isigaba lesi nani sicashile kancane ende kukhona okunye singakutholi okwenzakalayo. Sinenkinga yamanzi njengoba izulu lingananga, idamu lethu elikhulu alilamanzi, lingalamanzi njalo. Besicela amadoni lawa abahamba bewafaka kwezinye amanye amaprovinsi, abasebenzisa amathephu lamasola khona lapho kule ndlela nje abakwenzayo lapho. Kodwa-ke uthukuthi kufakwa amasola kuyezwela amaklebhu enkomo, idoni leyo siyayicela nakithi ifike esigabeni sofunkamala ngoba sile problem yedamu. Sike sazama seligebha idamu, saphazamiseka, sitholanga amadoni, asitholanga mali, idamu lethu ligcwele udaka njalo lithile liselamanzi. So sicela le doni leyo ifike kithi nathi zosifakela amasola, inkomo zethu zikwazi ukunatha ngoba nje sizofazi ukuze zibulawe indlala otshani. Kodwa sicela amanzi kakhulu. Okhulumayo ngu-Big Five esigabeni saseMpani emasuntamala.
Studio 7 wasakazi, ngibone uChabango elupani lepupu emangcwabeni besiyangcolisa umcimbi omuhle. OChabango laba bathengisile mpela, ungena nje indawo yonke ehambe ezifaka. Hayi futhi lokho kuthiwa nguChabango lokho, hayi kwaseza impela. Dayisile isizwe sikamthwakazi uChabango.
Studio 7 njani, njani msakazi, njani msakazi. Ngibingelele nabalaleli. Ukhulumayo ngungwenya, ngungwenya mzandana, ngungwenya mzandana lapha edaluwe kubungane, kubungane ngiyokhulumayo lapha ezinkadini. Hayi siyakuzwa msakazi ngendaba yakahulumende le yasepupu le yokugijimela kuya hlanganyelana ngendaba yenkosi lapho kwalala khona amaqhawe khona ngale lapho kwakuliwa khona.
Labo ngabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala lapho abaphila khona.
Studio 7 wasakazi, ngibone
lingakhohlwa luyalandela uhlelo Studio 7 Live Talk. Sikelapho esabe sikhangela ukuthakazelelwa kwekhefu lephasika eliqale ngolwesihlanu lagqutshwa namhlanje. Singakehlukani-ke sikhangele ebezikhokhela. Ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo lwemali olwe-structured currency alilathemba lokuthi luzasebenza. Hayi ke sikhathi asavumi ukuthi sibe sonke olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.